Okwenzakeleyo namhla ukuthi bekumele kube le book launch eka Professor Jonathan Moyo elauncha ibook lakhe elikhangela nge-presidential election ka-2018. Stacey, le about 19 minutes uhlelo luqalisile, i-internet yethu ngapha esite yacitsha, okuhle kwenza ukuthi labo abakade bebukele ku-Facebook bengenelisi ukubukela. Sizamile konke okusemandleni ethu ukuthi siyi-connect internet leyi, yagcina iphenduka ngemva phose kwe 30 to 45 minutes bese kulate ukuthi sikhondini.
Manje nxa likhangele lina libona ungani kuyini okungakubangele ukuthi umuntu azagcine ecitsha i-internet? Kade kukhulunywa ngumoyo ngokungafunakali ngabanye abantu yini?
Okwakhathesi ama-possibilities zethu wonke singathi on the table, so we cannot rule out ukuthi kube yi-sabotage, engathi kube ngumuntu olamandla ukuthi angacitsha i-internet ongabe ecitshile. Sisazama ukuthi ngisiza sibone ukuthi uhlupho lolu lungaphi. Uzananzelela ukuthi asiko kwakuqala ukuthi ibhuku leli lizama ukulontshwa kwehlule. Ngomnyaka ophelileyo ngabo February bazama ukulilontsha eHarare, kwabuya abantu babagijimisa babaxotsha, bathatha namabhuku ayesetafuleni. So namhla sizamile njalo ukuthi lilontshe ibhuku leli, i-internet yahamba. So for now we cannot rule out anything and we highly suspect that there was a sabotage that happened somewhere.
Manje njengoba lingaqedanga uhlelo lolukade lulwenza, kutsho ukuthi lizaqhubeka yini kwelinye ilanga?
Sizama njalo ukuthi silenze uhlelo lolu ngomvulo lowo olandelayo ngesikhathi esifanayo ngo-5 o'clock. Lapho esicabanga khona ukuthi sizazama ngendlela zonke ukuthi lokho okwenzakale namuhla kungenzakali. So i-launch is going to go on again ngomvulo lowo obuyayo.